Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani Zulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. I-solution kubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama, yithi esithi ma unye umama efuna ukuma lapha singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imdeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapolisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emodeni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo lapho selayafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. I-solution kubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abaku-security force service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho kudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha baza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani lwayana seliye saba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa-ke ayisiyo solution. I-solution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kaba yelapha isisu. Uhulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ePhalamende?
Iyakhulunywa le ndaba ePhalamende kakhulu dadewethu, kodwa isolution ikakula. Siyabonga ukukhuluma i-talk show. Utshona sikhuluma nje siwumana khona phaya ePhalamende, akula lutho oluphumayo ikudlalisa amazwi. Sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni. Isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini. Yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengaliwa bengabhemi iguga, bengabhemi lokho okuthiwa yinja, bengabhemi umtoriro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali eziza ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo. Laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi ama-form 6 ama-graduate. Ungakhuluma isikiwa labo bafana bayakutshayela esinye isikiwa sokuthi awusuzuza uphendule. Ah, kulusizi kakhulu into esibuhlungu nxa sikhuluma seze. Mina ungibona ngikhuluma sonye le first born yami owalimala ngakho khona. So nyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali. Into le yasonto yokudlala ngayo. This generation is a lost generation completely. Balahlekile abantwana. Uzakhumbula ukuthi kona eBhayibhelini abantwana beIsrayeli besiya eCanaan. That generation was completely destroyed. Where they just rock. Hiko soku yeze kuna mabantwana. Siya fundisa abantwana, bafunde ingqondo zibe zinengi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, baba ngamaengineers, ama-robotics. Kodwa ke liya bafundisa ukuthi bayenga. Ayabe lenhlahla abaphuma ngabandle welizwe. Ungakhala abantu abasephandle welizwe. Abantwana amabhuku lapha. Abantu abafundileyo. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxa zizimbanje, olimi izimbanje mpopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo. Nxa liguga, lo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobe aphuma iguga. Babani umuntu yena lo? Ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobona laba ngabantu abayisabisayo basozibabojwe. So lapha ngazi bese lapha imbi laphi sifanele silaphi isilodi. Yikubona kwami mina konoko engibonayo. Eparlamenti sesikhulume sakhuluma, but that parliament is a talk show. Ulantu ephumayo laphana yikuwumana kuphela sitshona sikhuluma laphana. Ngiyanyuzisa ubuhlungu nxa sengikhuluma le ndaba dadewethu.
Lo ke ngomnumzana Peter Moyo, ummeli weSouth Africa edalela eParliament eHarare, obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho, umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalela eParliamente esithi li-commission yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Umqakathekile ngakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iZEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So u-right u-Chief Champion Chamisa naye sithi yena kakuthengiswe abantu babekwazi ngoba nxa kuthiwa into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akuna sizathu zokuthi kani. Ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iZEC iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolo kosa.
Izeki yona ihlezi isitho baba Pepu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokhu abakutshoyo abasitshengise phela kumaetabuma akukabangakufihla ngabe ngafihlile to abaqale ngogwalo lonaloku kutshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi ngabafihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kale sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lifihlile to kodwa lina selifihle ugwalo. So ngabasitshengise ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezeki okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa ntunkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwakusolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC, lusolwe lwaze lasolwa ngabanye bezandla, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izeki kayihambiye lilungisisa. Na isililungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident, ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga le-CCC, njalo wake waba ngummeli wenkayi eNkayi South edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli se-ZEC umnumzana Jasper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalomhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulo mhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kuGaina Gumede Saidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo, lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa, ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungabuzane okungancediyo. Sikhangele futhi into yokuthi umbindo otholakalayo ngesikhathi semithetho nesinye isikhathi iyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi iqhize ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linobunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athozisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi ziningi kakhulu, azikwaniseki. Lezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu
Omela eMathebeleland North edalela eParliamente ongwebandla leMGCT uNkosikazi Lwazi Sibanda uthi la yivumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane abancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality ngasokuthi sokubuya ezindabeni zenu zama-position kungazowakhangela omama phansi. Funa i-50-50 isebenze kuyo ikhasele kuma-political parties ngoba yikho okulenkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona uzakama-political parties ebekwazi ukuthi nxasofika ezikhundleni nxasakhetha izikhundla omama lawo
Mphathintambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men. But then my political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear. There should be no discrimination. There should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatsha labomama kubandla lezabu osengowebandla lezano PF uNkosikazi Gertrude Makhwila yena uthela nxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesilisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem ikithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakwamukela manje antsho abomthi ngesisi sikhathi ma kulokuzini antsho lakithi emabandleni nendinime lo munye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulalayo.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesilisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo wezomvikela uNkosikazi Ophamu Chinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRoslyn Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years lisemsebenzini onomhle kangako esazisa konke kusihluphayo benginxusa ukuthi ngabe asihawukele kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election ngisola lawa angafuna ukubamba nabo labanye abenza i-tribalism yabo.
Salibonani mphakathi womhle, salibonani indawo zonke lapho elikhona labasakazi bethu indawo zonke, siyabonga indaba elisisipha zona. Minawe ngifuna ukubonga kubaba Denda indlela akhuluma ngayo, ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe ayisikhathele. Abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebhelelini. Uqinisile impela lubaba kuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duze lemashonalindi ukuthi vele ebaybrish angithi bandise isishona lapha. That's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa bakhona phanabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha sishonile but ngapha amandebeleni akabali ngoba uyazi ukuthi vele kufa kwamashona ukuthi azobulala ulwimi lwesindebele so angazi ukuthi why luba uthonga ukuthi akwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa ama-teacher ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esindebeleni bagcwalisa amashona angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungupresident wabo lowo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza kanti kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokho angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu bona uNkulunkulu kabamesabi kodwa one day it's one day uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe kuzophila konke lokho abakwenzayo ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabuka uNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kuka president ukuba bahlukumeza abanye abantu ucela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe ngiyabo
sanibonani sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle asibonge vuka kanti mfowethu nama-ke procedure nje esivivaneni mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku ngithake ngizwe ngizwe ndoda labaduma lakhe lokho eqhubhize ekhohlisa abantu ekhohlisa abantu ayokhohlisa abantu mhlawumbe iy'ngane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa sabona ugrade 1 thina sesibadala singaka nabo abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi iZanu PF ayikho into eyenzela abantu bangaka abantu futhi abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlelo aluhlaza kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeke isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangaki labo uqala ekhohlisa abantu ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini ukukhohlisa abantu nje ngithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni eZanu PF hayi izophuma izophuma nakanjani nakwakuko kunganasiphedo yonke into inesiphedo sakho uze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi so naye kwenzeka lokho kuyafana bonke omnankaka laba into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa hayi abanachoyisi no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula asibekezeleni sonke emazimbabwe amahle kuzoze kulunge ngiyabonga fuka kanti engabe imude kakhulu asixolise lapho mase ngidiscuss sakho kunale ndoda lena lokhu icela ukuthi hey bulisa bani bani othi ngihlandla wakuphi kugayi icela mfowethu usidlalela abantu lapha abani abafaka impono ebalulekileyo mfowethu hayi lowo muntu uyabe bulise ebuza ukuthi hey yena hey inkomo zakhe hey kanjani kanjani njani ngapho linjani ngapho hayi lokho mfowethu akusizi ngalutho siyabonga fuka kanti amen
siyabonga bayithi siyabonga ukuthi esikukhalela kakhulu yi-Facebook notisiso zama-reporter siyabonga ubaba uNkomo one of the reporters ye-studio seven i-very face not taking side siyakubonga kakhulu lokho abanye ingani professionalism sisumuntu bae kakhulu sibonga uNkomo youare still strong in being fair and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians wa siyacela futhi
bonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo siyabona nje ugogo labokhulu laba beZanu PF labantu sebegugile omnyanga kwavela kula nto enhle abangafa bayenza bagugile labo bantu bakhohlakele kakhulu akusho abantu abangafa bayenza into eright ngezizo zabo ezizo abazenza ebantwini izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akula nto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe ababusi kahle ilizwe laba bantu batshontsha too much yikho ubona ilizwe liqina litshona liguguteka lisiya phansi phela ilizwe lakithi alibi lobubelo kambe lizwe bani lingelamali lo lizwe bani lingelamali yalo loko liguguteka litshona lisiya phansi lizwe lobulwa yibusela leli corruption too much kulo kuzothatha amaphoyisa ayifakwe endleleni ukuthi ethathele abantu imali umbuso bani omubi kanjalo abantu bethathwe begcwalise emajeli abantu behlupheka kodwa loko okwenziwa ngomnankakho kambe uzothi ezikhohlakali uzoyenzani into erayini into ekhayeleko womnankakho wayini laba bantu ngeqiniso vele sebegugile la nokuthi embusweni bayalelani bayalela ukwenzani jasi bayalela khona ukubulala abantu bayalela khona ukuhlukumeza abantu bayalela ukusela enye into abayalelayo kade yini abayenzayo engabonakalini ukuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatshazwe umnyaka wonke kathi umsebenzi wabo ngowani wona angithi imali zabantu ezamateka
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika.
Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obunengi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15, inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abanenginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa, elemelika selethe izijeziso inkokheli ye-ISIS DRC labayiphathisa ngemali. Elemelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela okwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi. Uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobu budlova nsuku zonke.
Lo ke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 la kusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo igama ngu Chris Gande.